abazali yibo ababuya ngapha eKenya ngenxa yevangeli. Yikho ke basithiye kuleli lizwe leKenya. Sikhulele kuleli lizwe leKenya, ubutata sesile zimuli silapha eKenya. Yikho ke siqale ukudinga izincwadi ukuthi sibe nezincwadi okule minyaka eminingi. Kodwa ke kuze kwagcina sokuphumelela ukufika ngomgqibelo sesizinikwe ezandleni.
Lizinikwe mbani?
Sizinikwe ngupresident Uhuru Kenyatta oweKenya.
Singathi khonokho ke ukubona njani ukunikwa kwenu?
Sajabula kakhulu, sajabula kakhulu okokuthi akuna kucabangela ukuthi kungenzakala into enjalo. Ngethemba lokuthi nanalaye uNkulunkulu wajabula ngapho ngenxa yokuthi asizilethanga ngapha kuleli lizwe, salethwa yilizwi likaNkulunkulu nabazali bethu. Imisebenzi yakhe ukuthi sikwanise ukuyisebenza, sihamba sikhululekile.
Singathi kunikwe abantu abangaki khonokho i-citizenship?
Bekhuluma laphana bathi inamba eqala ukunikwa ibi-1760.
Ye, so bathi bazanika abanye yini futhi?
Ye, ukurejista esakwenzayo ibhuku lethu lilabantu abafika ku-4,000.
Ehe.
Yikho ke bekhuluma bathi nana baqale nge-1,600 nale abayitshoyo ukuthi yiye aqale ngayo. Kodwa ke kutshengisa ukuthi kuyabala bekanika abantu njalo ukurejista esakwenziwayo sarejista ukufikela lo mntana omncane ozelwe namhlanje. Yikho-ke ukurejista esakwenziwayo sarejista ukufikela lo mntana owayezelwe ngalemelo langa wayesikitshwa ebhalwe niki-registration yakhe, i-certificate of registration. Okutsho ukuthi nana uzakwanisa ukuthi engakhula ezigadhele-i-ID engelamuntu ozamdinga ukuthi emncedise ngengathi uyabe sevele eserejistiwa yakhe eyi-citizen.
Abazali benu nxa belitshela bathi babevela kuyiphi indawo eZimbabwe lize lizefika khona ngapha?
Besitshela bathi nana basuka ngevangeli, basukela eZimbabwe besiya fika eSouth Africa. Bathe bevela eSouth Africa bekhwela bebuya eZambia, befika eZambia besukuma eZambia besiya eTanzania, bezobhedisela sebelapha eKenya.
Kuthiwa babehamba ngevangeli betshumayela yonke indawo leyi, babe lebandla elithiwa kuyini? Isonto yabo kwakuthiwa kuyini?
Isonto yabo yona lethwa bayibiza besithi i-Gospel of God Church ekaJohane
uMasowe. Ye, singathi wena
elizweni leZimbabwe.
Ye, singathi wena ngokwakho Sibindi kuthiwa lina vele lidabuka ngaphi kwele Zimbabwe? Lina lapho elizalwa khona Sibindi, inkaba yenu?
Basibona sidabuka eMatopo.
Ehe. Bayatsho ukuthi eMatopo ngapho kwangikhona nxa bekhuluma.
Mina angikafiki khona, mina ngikwazi. Ngikhuluma nje ngenxa yokutshelwa ngabazali, kodwa-ke sengifisa manje ukuzoya khona, kade sengilezincwadi.
Ye, so ukuthola kwenu incwadi lezi kutshoni Sibili kini lonke ukuthola incwadi lezi?
Incwadi leyi kithi isinika ukuthi sesikhululekile ekuhambeni lapho siyaba sifuna ukuya khona ngevangeli sizohamba. Ngokutsho kwakhe umnikazi waleli bandla wathi nana singafika lapha eKenya, yikho kuthiwana nakuseyikweta phakathi laphakathi kwelizwi. Selizasuka lisisa ivangeli leli emazweni wonke lisiya phezulu lize lesika kwa-Israyeli. Sile ndawo ezathwana kazihanze wakulelizwe usana nakuse-Ethiopia, kwa-Israyeli, ko-Britain, ko-German, ko-America, nakwi-India, uzogcina nakwa-Australia. Yikho-ke konke kulo la mazwe kule nkulumo ayikhulumayo ukuthi ningafika kuleli lizwe lizayenza okokuthi, ningafika kuleli lizwe lizayenza okokuthi, konke kwakhulunywa ngomnikazi evangeli lethu.